Soku isika disendaba ku VOA Ndebele.
Lami ngibonge utanonoka wande hobesipha indaba ngolimi lwesishona. Lingalivuka njani zulukandaba lamukela emsakazweni weStudio 7 ngolwesithathu mhlazi ku-3 zibandlela 2024 nguChris Gande. Endabeni zethu lamhlanje, umkhokheli webandla lezaphu umnumzana Sibangilizwe Nkomo uthi ibandla lakhe alivumelani lokuthi uhlelo lokulungisisa udaba lwegugurawundi lukhokhelwe zinduna.
Into okunyekwa ngikhona kutshengisa ukuthi bayabephula umthetho yikho phela thina njengeZimbabwe Republic Police ngikhiphe i-statement leyo.
Amapholisa athi azabopha bonke abagqugquzela ukuthi kungabi lokuthula elizweni.
Kuyazanywa iminyaka yonke leyo ukuthi kubitshelwe kungabi into eyazakalayo emhlabeni ukuthi bekule impicashe kule mathelelini. Kodwa ngenxa yokuthi into ivelele le mpondo kayifihleki zadinga kuvuza ikhoyo mdaba ifuna ethi ithiwaze moment of madness.
Izakhamizi zedolobho lakobulawayo zikhala ngokuvalwa kwamanzi okwamalanga amahlanu ngeviki.
Uhlupho lwamanzi luqhubekela phambili njengoba siyakunanzela ukuthi kulo nyaka lakumnyaka lo esanda ukugqiba izwi lalinanga kuhle.
Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa khonapha emsakazweni weStudio 7. Amapholisa athi lanxa kulokuthula elizweni kulabanye abaqoqa ukuvukela uhulumende behaza ebulenjini imilayezo yalokhu. Ngalokhu amapholisa athi azabopha bonke abafuna ukudala udlakela. Embikweni owethulwe enkundleni zokuxhumana amapholisa athi ngumlando wawo ukubona ukuthi kulokuthula elizweni. Akhuthaze uZulu ukuthi azihambele emsebenzini njengensuku zonke engethuki ngoba amapholisa ezenza umsebenzi wawo. Sixoxe lesikhulumeli samapholisa umnumzana Paul Nyathi saqala ukumbuza ukuthi amapholisa alobufakazi na bokuthi kulabantu kumbe inhlanganiso ezifuna ukwenza ubudlwangudlwangu elizweni.
Into okunyekwa ngikhona kutshengisa ukuthi bayabephula umthetho yikho phela thina njengeZimbabwe Republic Police ngikhiphe i-statement leyo sitshela uZulu ukuthi kulokuthula njalo ngawa lo muntu othi yena ufuna ukwenza lokhu and lokhu akwenzayo amandleni esipholisa ukuthi waphinde umthetho sizenza njalo.
Kodwa bona bukhona yini ubufakazi bokuthi bakhona abale njongo yonaleyo ngaphandle kwalabo abaloba ebulenjini be-intanethi?
Thina njengeZimbabwe Republic Police iminyo esiyithola ivela endaweni eziningi, so akwenzi ukuthi sithele uZulu ukuthi iminyo siyayithola njani. Njalo thina umsebenzi wethu kumele siphendise uZulu ukuthi ngabe siyenza izinto ezitshiyeneyo amapholisa akhona ukuthi izinto zihambe kuhle.
Manje bakhona yini eselike la ababotshiweyo phezu kwembiko ephuma ebulenjini?
Singabopha abantu zalitshela
okwakathe sakula ababotshiweyo. Kodwa nxa lina likhangele ayiso bantu abaphonga ukuxhwala nje ababhalayo kumbe kukhona okungakwenzakala kumabandla ayozombusazo ayiwaqoqa lokhu?
Thina njengeZimbabwe Republic Police siyahlala siyenza ama-inquiries, sihlala siyenza ama-investigations. Nxa ukuthi kulo muntu ophula umthetho siyababopha sasoze ziyekele.
Lo ke ngumnumzana Paul Nyathi isikhulumeli samapholisa ubekhuluma ecingweni leStudio 7 eseHarare. Umkhokheli webandla lezaphu umnumzana Sibangilizwe Nkomo uthi ibandla lakhe alivumelani lokuthi uhlelo lokulungisisa udaba lwegugurawundi lukhokhelwe zinduna. Uthi izaphu kumele iphatheke kulolu hlelo ngoba abantu abaningi ababulawa ngesikhathi salumbhuqazwe babengabasekeli baleli bandla. umholi wezinduna umnumzana Mtshane Khumalo utshele Studio 7 ngeviki edluleyo ukuthi bazaqala ukukhulumisana lenkulungwane zabantu ezathintwa igugurawundi eMathebeleland kusikhatshana esilandelayo. Kodwa uthe intatheli zindaba zisoze zivunyelwe kulimhlangano okusolwe ngunkomo labalwela amalungelo kaZulu. Unkomo uchasisela iStudio 7 kabanzi ngalolu daba.
Kwazanywa iminyaka yonke leyo ukuthi kugutshelwe kungabe into eyazakalayo emhlabeni ukuthi bekule genocide umbhubhazwe kule Matabeleland. Kwazanywa ukuthi bekuvalwe kodwa ngenxa yokuthi into ivele elempondo kayifihleki kwagcina kuvuza ikhoya umgaba ifuna ethi it was a moment of madness. Lokho kuhlanya-ke okutsho umgaba ukuthi kwakuyisikhathi sokuhlanya buya phambili kulokuthi kupholiswe kwaziswe officially ukuthi kube into enjalo eyenzakalayo hhayi kuyehlula. So kubuya-ke leyo programu edalwe ngumnankagwa kuyiqhubeleke into yakhe umnankagwa wayefikisa lapha esikhona khona kathesi ukuthi ethume izinduna ukuthi ziyekhuluma labantu kuyisimanga ntungameli ngoba lezo zinduna zilanda abantu ezazibakhokhela ngesikhathi bezilawa. Lezo zinduna zake zabotshwa ngesikhathi egugurawundi. Lezo zinduna zibulewe ezinye zakhona ezinyezanamala. Uthuma njani umuntu ophakathi kobuhlungu phakathi kokukhala ukuthi ayekukhulumela labantu bangalini obabuleleyo? Zibanjiweke ngamandla izinduna ukuthi zihambe ebantwini njekhuluma labantu ngegugurawundi. Kuncele kakhulu kuyazila kubi khonokho okwenziwe ngumnankagwa. Ngifuna-ke isizwe sibe kwazi isizwe seZimbabwe ukuthi thina njengezaphu sizakuchallenja lokhu asoke siyime sikuqhande. Sifuna i-independent commission 3, sifuna into kumele abantu 4, sifuna izaphu lezipra i-involved intweni le directly le-government 5, sifuna ama-properties tawezaphu lezipra athathwa ngenxa egugurawundi ngenxa ye-tribalism abe khona kwinkulumo lezinjalo aphendukiswe. So ngithi sizachallenja le nto.
Liza kuchallenja njani baba uNkomo?
Into yokuqala sizakhipha i-statement then siya phambili sibone ukuthi siza-approacha njani. Kodwa kwakathesi sizakhipha very strongly worded statement ukuthi hhayi asihambela nakho lokho. Sizahamba engatsheni ezithile ezingabe ziyizenzo sibazisa ukuthi ayisikho lokho. Sithiya phambili sizabona ukuthi kuvuleka njani.
Alubana lithe laphiwa umlando wokukhokhela lolu hlelo lingaluphatha njani ukuze luphumelele?
Kuqala ngokukhulumisana. Into eyayinkulu ukukhulumisana zaphi ngohulumende kulento ezithile Nkomo ezesintwini ezingenziwanga ilizwe leli ngelesintwini. Kulento ezithile okumele ziqale khonapho kukhulumiswa lumlota ngendlela yesintu se-Afrika yeZimbabwe bese kusiya phambili ngaso kuvulekile. Into evalileyo yonke lapha into kubuleyo abantu igazi leli liyakhuluma. Igazi liyakhala livela phansi akebhadilini watsho lwana uNkulunkulu watsho ukuthi igazi lika-Abeli liyakhala livela phansi lisiya kuKhayini. So into ephilayo le abantu abafileyo amagazi abo ayakhala. Nxa kungasayenziwa ngaleso sintu into yokuqala kumele kwenze isintu yemagazi lamathambo lawa athi nxa kusina idlulu aphumele egcekeni avimba yonke into isizwe singeke siye phambili noma sekutheni nxa kungalungiswanga lapho. I-starting point is into yasizo lemandebeleni kusiya phambili i-starting point.
Lo-ke ngumnumzana Sibangelizwe Nkomo, umkhokheli webandla lezaphu ubexoxa ecingweni le-Studio 7 egobulawayo. Izakhamizi zedolobho lakobulawayo zikhala ngokuvalwa kwamanzi okwamalanga amahlanu ngeviki. Umanisipala wedolobho leli uthi uthethe leli nyathelo njengendlela yokulondoloza amanzi emadamu ngenxa yokungani kuhle kwezulu. Lanxa kuke kwana izulu ngensukwana ezedluleyo eligelezele emadamu libikwa liyingcosana engasoze idale umehluko. Sixoxe lesiphathamandla senhlanganiso yezakhamizi eyebulawayo Progressive Residents Association umnumzana Thembelani Dube.
uhlupho lwamanzi luqhubekela phambili njengoba siyakunanzela ukuthi kulonyaka la kumnyaka lo esanda ukugqiba izulu alinanga kuhle. So ngokunjalo ke amadama yiwo asiwathembileyo kawala manzi, okutsho ukuthi nxa kungasebenzakala izimanga izulu lana laba linenge kakhulu, udubo lwamanzi luzaqhubekela phambili njalo amanzi azaqhubekela lokho evalwa amalanga amahlanu 120 hours ngeviki, okuyikuthi kuzaletha ubunzima obukhulu kakhulu kubahlali bedolobho lakoBulawayo.
Njengoba izulu likelana, umanisipala uthini? Akhona yini amanzi agelezele emadamu?
Izulu elinileyo kasilo zulu esingakhangela ukuthi lenze umehluko emadamu akoBulawayo. Lizulu nje elibe ingcosana, okutsho ukuthi libe lincedisa nje ukuthi utshani buhlume lezihlahla ziqhume kuhle. Kodwa ke nxa sikhangela amanzi angena emadamu, hayi malutshwana kakhulu, vele singatsho ukuthi kakukabi la manzi angena emadamu ngokungamapercentage nje okuncane ongaba ngo-0 something. Udubo lwamanzi luqhubekela phambili ngaphandle kokuthi kuze kubuye mhlawumbe imvimbi kaFebruwari yesingathi mhlawumbe nxa kungaba lezulu elingcono kulalokho esikubonileyo, hayi singaba lethemba. Kodwa kathesi ithemba lincane kakhulu, okukutsho ukuthi udubo lwamanzi luzaqhubekela phambili njalo abantu bazadubeka ngodaba lwamanzi, ngoba ukuthi kuze kukhitshwe i-water shedding le 120 hours kutsho ukuthi kuyamele amadamu abe sefike kwisilinganiso esithize. Kodwa kwakhathesi udubo lwamanzi luqhubekela siyaphambili uhlupho lwamanzi sibili idolobho lakoBulawayo. Amanzi sokuludubo sokumele ukuthi uhulumende alunanzelele njalo kuzanywe imizamo etshiyeneyo ngenza ukuthi abantu bakoBulawayo bangaze baswele amanzi.
Umnumzana Thembelani Dube, isiphathamandla senhlanganiso yezakhamizi eyeBulawayo Progressive Residents Association. Ukhetho olusanda kwedlula lube lempumela engemukelwanga ngumkhokheli webandla le-CCC umnumzana Nelson Chamisa. Iningi lisele lizibuza ukuba kusaloncedo na lokuvota ngenxa yokuthi impumela iyaba ingayamukelwa yibo bonke abancintisayo. Sixoxe locubungula izombusazwe umnumzana Mqondobanzi Magonya ukuze sizwe imbono yakhe ngalolu daba.
Ngileqinisa lokuthi abaningi sizavumelana ukuthi umnyaka lo esivela kuwo ube ngumnyaka omubi kakhulu kwezepolitics, ube ngumnyaka obulele amathemba ebantwini. Abantu abaningi bebekhangelela ukuthi iZANU-PF izadliwa ukhetho lube khona, kube sokusiba-ke lohulumende omutsha ozakwenza ukuthi izizalwana zeZimbabwe zonke zingaphandle zizizwe zile dlabuzane lokuthi libebuyele ekhaya bekwakha izwe labo. Njengoba kwenzeka khonokhu ngo-1980 abafowethu ababesemazweni baphindele ekhaya besithi bazokwakhela izwe labo, kodwa-ke bahlangana le mbila zithutha iningi labo. So-ke izifundo ezibakhona kanti kwezepolitics nxa sibheke umnyaka wona lesivela kiwo ziningi kakhulu, kodwa-ke nizakuthi nje ezimbalwa kanti ezintathu. So isifundo sakuqala ngisiqondisa ebantwini bemathebeleland ngesokuthi ngile themba sokusegcekeni ukuthi akudingakali ukuthi bevotele amabandla anjengaboZANU, amabandla anjengabo CCC ephalamende nakusenethi nakukhansili. Balakho ukuthi bengazivotela abantu babo, abantu abazamela izifiso iziloyiso zabo ephalamende laku-local authority, kungakhathalekile ukuthi abavotelanga ZANU wabavotelanga MDC. Nxa sokuyiwa-ke phezulu lapho abantu bemathebeleland wabantu bokumthwaza bafunakala khona, kusekuthini uprezidenti bavotela bani? So ngilesiqiniseko sokuthi nxa abantu bengakuzwisisa khonokho ukuthi hhayi akudingakali ukuthi bevotele amabandla amakhulu ukuthi bethole abantu abazabamela ephalamende, bayazivotela nje umuntu abamthandayo, umuntu abambona ukuthi eqinisweni umele izifiso zabo njalo engaba ela ephalamende ngokugcweleyo. Yiso isifundo sakuqala. Isifundo sesibili ngileqinisa lokuthi abantu sebekubonile ukuthi ngokuvota iZANU-PF kayiphume embusweni. Osazikhohlisa eziyenga ezitshela ukuthi yena iZANU-PF izaphuma embusweni ikhishwa ivoti akahamba elala alalobukabhuka sibili. ngoba ubufakazi obukhona ukuthi akula vote ezakhiphi zanu-PF.
Manje nxa sikhangela yena wonalo umnyaka esesiwusungulile, ubona ungani kungaba lobubelo na?
Ngiyazi mfoka Gandhi ukuthi iningi labantu bakhangelela ukuthi mhlawumbe kukhona okuzakuba khona okuzavela kuSADC, ngoba siyezwa nje amahemuhemu kuhlala kukhulunywa nje lapha ukuthi hayi SADC bathi balwisa lokhu bacabanga lokhu ngeZimbabwe. Kodwa asazi mfowethu, ngoba abantu laba ababusayo abazimiselanga Gandhi ukuthi bengawuchiya umbuso mahlayana nje. So ngibona mina umlando usemahlombe kaSibangilizwe Nkomo ukuthi akenze into efanele uNkomo. Uyakwazi ukuthi kumele enzeni ukwenzela ukuthi iPF zaphu izimele iyodwa lapha. Kumele athathe inyathela lazi uNkomo. Ngiyakwazi uyalazi inyathela lakhona sibili ukuthi si-dissolve unity accord, bese silungiselela ke ukuthi iZimbabwe siyikhulule ezizaphu, ngoba kule indlela njalo ngibona enye iparty ezakhulula iZimbabwe ukudlula ngaphandle kwe-PF zaphu.
Lo ke ngumnumzana Mqondobanzi Magonya ocubungula ezombusazo obekhuluma ecingweni le-Studio 7 esebhilitane. Okwamanje sengidedela emuva ngelithiya izandleni zenu lina balaleli bethu kumbiko yenu elisithumele nge-WhatsApp.
Njani ku-Studio 7, hayi siyabonga ngendaba esiqondileyo elisinika zona. Mina ngicela ukubuza sibili ukuthi kathi abantu abanjabo Mbongolwane, labo Gawule, labo Joseph Shuu bathembeni? That's why vele iZimbabwe ingasozake yakhululeka, because labantu abadonsela emuva badonsela kuZanu, kodwa bebona ukuthi Zanu vele kayasincedi ngalutho. Kambe Shuu ngakhala ngama-structures ukuthi chamisa ngala ma-structures. Uchamisa uthole according to Zek uthole 1.9 million people. Ambona uMbongolwane inxa engafomi iparty namhle ngayithola naleyi number. Utsho ukuthi abantu abangu 1.9 million bonke kabalandaba le kabacabangi yena uMbongolwane ngiyocabanga. Hayi, asikhiye uMbongolwane thi, asikhiye sibili kahlale emazweni khona ngale sibone ukuthi khona kuyaphetha ngani.
Siyabonga Studio 7, happy new year. UJoseph Juma ake kusiphaphela lo. Laba bantu bahlule ukulungisa bahlule ukuletha imali yeli idola laseZimbabwe lidala liyanela likhona ngama-90s njalo. Okwesibili, bahluleka ukuvula amafemu. Amafemu amele ujani manje? Okugcwela masengama-church idorobho lonke iZimbabwe yonke. Bahluleka ukulungisa khonalokho, bezotshela abantu abeZimbabwe ukuthi bebe ngamavenda ilizwi lo, bona bebhizi beshiyana imali yama-taxpayers labo labangani bakho abezayo besiya ko-Singapore ukuthi abosijwala kabi lo. Abazama ukuhlonipha babonanisa izilima zabasibona ukuthi badlala ngabantu, bona bayajwa basuthi ukuzodlalela ebantwini. Ma umuntu esifuthi esiqala ukuphaphela abantu, angotshela abantu ukuthi bebe ngamavenda. Manje abantu babalekele kwamanye amazwe ngenxa yokuthi kula mafemu, bona bahlulwa yini ukuvula amafemu? Babe sehlulwa kabaphumele ukuze bavotelwanga vele baswaka. Yabonga ngumasenga lapho kubulawa iphumule madoda.
Studio 7, salibona livuka njani labalaleli? Wona manjezi ungazosijwayela, wena ungazosidelela. Ungathi wonke umuntu ongasapoti iTCCC ungathi usapoti iZANU. Ungasideleli manjezi, ungasideleli. Sisithulele nje khona lapha, siyakuzwa ulokhu umana khona la. Uchabangwe njani uright limsolani? Bakhona abamlandelayo futhi abamthandayo. Lina lifuna ukuthi umuntu ongalandela uChamisa limenze isitha. Lingabozositshela thina, lingasitsheli, lingasideleli futhi linabantu be-TCCC abomantshezi. Ngiyabonga.
Ye, sibingelele enkundleni. Ye, siyamuza uJoseph Juma lapha uthi abantu kufanele bevuke bezisebenzele. Umbuzo okhona yikuthi lina Joseph Juma njenge-government lina lenzani? Manje umsebenzi we-government ngowani? Uma kuyikuthi abantu kufanele bevuke bezisebenzele, lina umsebenzi wenu kuyongokuhuquluza ama-taxpayers abantu imali abazi ebhadalayo kodwa lithi abantu kufanele bevuke bezisebenzele kanti umsebenzi we-government ngowani ngicabanga ukuthi impela kahle kahle kukhona into elingayizwisisiyo empilweni ngoba umsebenzi we-government yikuthi khona uncedise abantu ukuthuthukisa abantu hhayi abantu besebenzele ukuthuthukisa i-government angazi ukuthi impilo liyibona njani impela bojoseph chuma kumbe yikho ukusutha ayi yazi lisutha kabi impela joseph
salibonani basakazi be-studio 7 kunye labalaleli mhlaba wonke jikelele amngithanda ukuphawula ngendaba yegugurawund ukuthi kuthiwa kayiphathwe izinduna akami ngibona kungaqondanga ukuthi kuphathwe izinduna ngoba izinduna before kwaba le gugurawund izinduna zazingakabi ngezezanu njalo ngaleso sikhathi kubulawa abantu izinduna lazo zezwa ubuhlungu ngalesiya sikhathi abantu bebulawa zezwa ubuhlungu manje izinduna sezingezezanu ngoba unembazo sizathunywa sezincedisa icampaign yezanu lokuthi kuthiwe udaba lolu kaliphathwe izinduna induna ziyahamba ziyetshela abantu okokwenza ziyahamba ziyegcolisa zona ebantwini zithi ningaqali ukukhuluma ngakho lokhu sokwadlula yilangweji ezaba yilangweji yezinduna kula lokhu kuthi kuthiwa izinduna zizahamba ziyelalela abantu hhayi induna ziyahamba ziyetshela abantu okokwenza ngakho-ke lolu daba ngalungaphathwa izinduna ngoba izinduna sezaba ngezezanu ngiyabonga
hayi abantu bakithi bengithuki mpela bengithuki ngoba umnotho lapha abantu abayi-200 vela yokuqeda abantu bezanu wehlula ama-british lama-german bagubha kodwa abenzanga so vele bona kumbe ama-ministers kufana lokuthi badle imvuke umnotho vela akubonga but abantu fanele bebelekhaliphi ngoma awezwa umuntu wesindebele ukhala ngo-chinese umuntu ukhala ngomnangakho why it's not abantu abahlakaniphileyo abathi ilizwe lizobusa ngamashona hayi isizwe esinjalo siyabe silokuthi uvele kwenzakala kuphi umhlaba bona abafuna ukuthi kwenzakale ezimbabwe no it's not like that bantu bakithi onke umuntu engakhona ukuthi
salibonani basakazi bakastudio 7 nalinjani lonke hhayi mna ngiyaphila hhayi nandokudana kancane ukuthi ibandla le-ZANU PF libandla lokubulala ilizwe kumbe libandla lokuthuthukisa ilizwe kakhulumbuze amandebela kithi la obhedi mpofu ogawula labojoseph chuma ukuthi yinto yini esayixothela abelungu leyi okuthi izimbabwe ibe phuwa so emathebeleni akulinywa akwenziwani kodwa liyethatha amachayina liwalethe khonapho amachayina akulalutho aluyenzayo akula development ayenzayo ebantwini akukwazi ukulima akula ndayo ukuthi akuyalima amachayina awawo ikuvuthuza ilizwe lezimbabwe elenza ubhuqu ekhela abantu ngothuli bayakhala abantu kubohwanzi kubofolosi khonale ngendawo zamachayina abelungu abazange bekwenze lokhu abelungu bekukhona into yonke sisidla belima ifeeding yenkomo ikhona ukudla kwezinja kukhona akula nto kebingekho kodwa nakho selihambe lathatha amachayina la aletha lapho ukuthi amachayina lawo ayenzani ngali le ngqondo ngali yacabanga ngase liqotsha wona lamachayina lizibiselela abelungu belima emapulazini akula lutho khashe mntu azakula yindlala idumbe ezizaphuma lapho izimbabwe zizesabika ngendlala kodwa izanu iphefu ikhangele ibhekile ibiza amachayina amangani wayo
Studio 7 nami ngiyabingelela igama ngujacob umlalazi ngisuka ebinga endaweni yasesikomena thanda ukuthi yepinye kubasakazi bami bonke abasathulela izindaba imihla namalanga bonge laphana nomthwakazi ngokusimela ngendaba zama-passport siyabonga kakhulu ngenxa yokuthi ezweni lakithi kuma kusiya phambili kanti-ke masekukhuphuka ukuthi ama-passport kukhombisa ukuthi abafowethu abaningi abanganama-passport ngeke baphinde bebe nawo siyabonga laphana
salubonani lonke lingabe linjani ngithanda ukubingelela wonke amafodwana amahle wonke ilupani yonke jikelele yonke angikhethi mhlo angikhethi muntu ukuthi ubani ngibingelela wonke amafodwana
Studio 7 ngibingelela ustudio ngibingelela ngila lase-South Africa le ndaba le yenziwa ngamaphoyisa le yokuvimba amaphathi la amancane le nto le imbigabi into ebuhlungu kakhulu le ngoba vele izanu yavela yayekelelwa kuseselomgabe so abantu bengayivumeli izanu kahle bengayivumeli impela then ukuthi laba abantu laba amaphathi la amanye aphikisayo like o-CCC nomthakazi republic kufanele bephikisane nayo izanu until izanu ize iyenze into efunwa ngabantu hhayi ukuthi yona
izaribonani sirbonani ku-studio 7 runandi njani
ngepinyuye
tinobe sokucela sicele ukuthi amakhehla ezanu ndayengabe kukhuluma umuntu angayaziyo bona mabesutha kumbe abantu abamabesebenza khona ngapha eParliament abathola ukuthi Zimbabwe bona kukhulunga ukuthi ezanu ngemisebenzi khona bangakhulu Zimbabwe ngoba wonke umuntu osezimbabwe ungaphandle kwelizwe manje into sezimbabwe eshino zisebenzela izanu.
Lawo ke bekungamazwi enu lina balaleli bethu elisithumele ngeWhatsApp kunombolo zethu ezithi +1 202 465 0318. Kwezemelika, udaba lokuthi owayengumongameli welemelika umnumzana Donald Trump asuswe kuluhlu lwabazavotelwa kwezinye izabelo kukhetho lokudinga umongameli kuwonalo umnyaka lulinde ukuhluzwa lidalele Supreme Court. UTrump wetheswa amacala ambalwa aphathelane lokugenqula impumela yokhetho. Sixoxe locubungula ezombusazwe unkosikazi Priscilla Ndlovu ukuze sizwe imbono yakhe ngalolu daba.
Mina ngibona ngani okwenzakalayo kathesi laba abazama ukuvalela uTrump ukuthi engabi khona kukhetho. It's just another drama ye-American politics. Nesikhathi sokusiya siyafika isikhathi sokhetho, uTrump uzabe sekhona ku-ballot box ngoba bangakwenza lokho abafuna ukukwenza uzaba ngumsindo. Kuphinde kulole abantu laba bathi Trump uyi-victim, abantu bayamzonda, babe baningi abakukhangela ngaleyo ndlela. Ngibona ngani mina emakhothi aphezulu azawuthi uTrump avotele ngoba besabani ukuthi bangabi-create enye into kumbe babumbe olunye ukuthola uzaba ngumgoqo kusasa. Ukuthi ama-elections nxa omunye acabanga ukuthi amise omunye amise, then i-issue ka-Trump becomes a benchmark or ukuthi hhayi kwake kwenzakala lokhu ngenxa ukuthi uTrump wake wamisa. Lokhana yikuphonga ukudlala nje nezinto zalapha. Izinto zalapha nje okwasidivele zihlala ziphakathi engani kuthiwa ziya-exagerathwa kancane. So mna ngibona ngani it's not yini nxa ngukhangele and here nama-opinions abantu abaningi amboni ukuthi yindaba ngayenza ukuthi Trump engavotela, uzavotelwa kuphela.
Kodwa khona kubandla lama-Republicans ubona ubani ongani engasondelelana laye uTrump, njengoba sike sabona umnumzana DeSantis laye ubengani useduze kodwa kathesi sesibona sokulo unkosikazi Nikki Haley. Ungathini wena ngalo?
Mna ngibona ngani laba bayazama bakuzamayo konke obaqambayo, kodwa as long as umnumzana Trump ekhona kwabantu abavotelwayo kumbe kungaze kufike ama-primary abo ama-Republican, uTrump uzaphumelela kuphela, uzanqoba. Ngoba ungakhangela ukuthi uTrump kubo 50% abantu abathi bazamvotela nxa ukhangela kulala abahamba beselinganisa izilinganiso zokhetho lezamuntu bagethi ukuthi ngubani ozavotela. Onikki Haley baphansi kakhulu. Ukuthi kuzathathani ukuthi baze bavale isivanga lesi siphakathi kwabo lo Trump. And enye into esimele siyinanzelele futhi esiyikhohlwayo yikuthi abantu abavotela uTrump kufanana lokuthi thina sithi sivotele i-political party, i-Republican party. Lelani ixeka labantu abavotela ulokhu zeni uTrump kaba seyi-political party. So kungani kuthiwa yi-cult olabana abaphonga ulandela umkhokheli kusemnyameni? Ukuthi angezenzeni, balandela kuphela, bangaze bezokuthiwa omunye uhambe khona phana bathi bayamkhulekisa wafa. But ngenxa yokuthi vele iy'ngqondo zabo sezikhona pha, ungeza kubakhuphi. Mina ngisitshela ukuthi laba abantu abafuna ukumvotela yena lowo baba ngabantu abavele bezondile kudala. Ungeza kubakhuphe kuTrump, yimkhaza inamathethisa. Abanye abathethisa kodwa bamvotela. So kuzabathatha isikhathi laba abantu abazama ukuthi be-compete laye, because lanxa bezama ukucompete laye abamkhulumi amaqiniso ngaye, babe lokhu bephumputha, bayamesaba lokumesaba.
Lo ke ngunkosikazi Priscilla Ndlovu ocubungula ezombusazwe ubekhuluma ecingweni ese-Washington State khonapha kwele Melika. Isikhathi kasisavumi ukuba siqhubeke sesonke kodwa singakehlukani ngesikhangele ezinye zenhloko zendaba ebezikhokhela. Umkhokheli webandla lezaphu umnumzana Sibangilizwe Nkomo uthi ibandla lakhe alivumelani lokuthi uhlelo lokulungisisa udaba lweGugurahundi lukhokhelwe zinduna. Njengoba ngitshilo isikhathi kasisavumi uba siqhubeke sisonke kodwa abangenelisanga ukuzwa indaba zethu silazo ebulenjini kuwebsite yethu ethi yona www.voaindebele.com. Silazo indaba nsuku zonke kusukela ngomvulo kusiya ngolwesihlanu ekuseni kodwa ezantambama kusihlwa silazo nsuku zonke ngo 7 ngo half past 7 sokuzonke. Igama ngo Chris Gande, sibaneni njalo kusasa.